Empilweni yabantu nje selokhu kwangena iZANU-PF ngo-1980 inguquko yokubuswa lokubusa kuhlonishwa amalungelo abantu lomthetho akuzange kube khona ngesikhathi sikaMgabe langalesi sikhathi sekungene uMnangagwa. Impilo yakhona iyafanana nje nxa kusiza emalungelweni abantu kabahloniphi lakancane ikakhulu abantu be-opposition lomthetho kawuhlonishwa. Ama-activist nabo bonke abantu laba balwela amalungelo abantu kabahlonishwa, amalungelo abo kahlonishwa. Yikho lokho amanye amazwe anjengabomelika abakukhangelayo basebethi njengalokhu lingakaguquki ezenzweni zenu kuhle sibe silokhu silincweba silijezisa. Angiboni ukuthi ama-sanctions angasuswa khona maduze nje ngaphandle kuze kube le nguquko lobudlelwano obuhle kakhulu lemelika, abaxoxisane basuse lezo zinto ezizwe ezenza ubudlelwano bungabi buhle, ngemva kwalokho buzaqonda ubudlelwano.
Uhulumende yena umbona ekuthatha njani lokho?
Akumangalisi ukuthi khona lokhene sakubona kusenziwa yiNgilandi ukuthi hayi kasuthiseki ngombuso wamalungelo abantu lokuhlonishwa komthetho labantu nje beZimbabwe. Nemelika layo kubona ngalo nalelo lihlo indlela abantu abaningi beZimbabwe ababona ngayo ubuhlungu njalo nje ukuphathwa kabi njalo nje ukungahlonishwa komthetho lesisekelo sombuso kwenzwa kwezinto leziyana ezinga vezo ukuthanda abantu beZimbabwe. Kuyinto embi ukuthi kuze kuthatha amanye amazwe ukuthi athiphatha kahle abantu bakho. Kumele uhulumende weZimbabwe akwazi ukuthi aziphathele abantu beZimbabwe ngendlela efaneleyo, abambe ukhetho oluhloniphekileyo oluhlonipha umthetho olukhululekileyo, ahloniphe abantu alwe lobugebengu benkohlakalo lazo zonke izinto ezenza abantu beZimbabwe baphile nzima ngaphansi kobuyanga, abe sedala ubudlelwano obuhle futhi namanye amazwe abangathethisani, badinge indlela yokusebenza sana bazwane kuze kususwe lezi zijeziso zenotho ngokuveza ukuthi lokho kuyikho kuvimbela ubudlelwane sekususiwe.